Lanxa ukhetho lusipha uZulu ithuba lokukhetha inkokheli afisa zimbuse, izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba eminyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani ezigabeni okuthiya uZulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokola insiza uthi baba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni, bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama. Omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatsheshela emuva, kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo bangene.
Umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luzaqhutshwa ngokuthula ngoba phambilini kuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho.
I-ZANU-PF funa ukuhlala embusweni kuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa. Kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi. Definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yokuthi abantu bakhampeni bekhululekile nje bayevota bekhululekile, ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawuluza.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane eGwanda.
Ukuthula hayi angiboni kusenzakala ngoba nanko-ke bona kathesi lwabhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo wenza konke, kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hhayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kungani, kumele ubone ukuthi akula nto yehlenzakala kuwe, yachaywa kumbe uyabanjwa nto yabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eyohodas uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle, abantu bazihloniphe, abantu bahloniphane, abantu bathandane, bahloniphe amalungelo abantu okuthi ngilo lalo angazikhethela political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo Sudan, siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli semandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uZulu lokwesaba ukuphatheka nguhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana nabantu kumbe ubanxusele emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uwaridi ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF ayisoke ibuye futhi sihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini, kodwa njalo kulethemba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazanelisithi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omutsha okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malathi Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emaNdebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ndihlala ngisitsho nje elikwaziyo ukuthi sinamalunga ethu angaka, njalo nje bekhangela la nge-population ekhona siyabe sikwazi vele ukuthi sizanqoba. Njalo nje umongameli welizwe uphume sobala Mgcebo lo msekeli wakhe ukuthi batsho ukuthi khona abafuni dlakela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ubukhokhela ababufunayo. Akula ngenye indlela ukuthi ngasusebhokisini uzathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi atsho ilanga okuzavota ngalo kungakapheli linyanga. Nimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.